Sile sisekelo sombuso esikhombisa ukuthi kumele sisebenze njani, njalo ngesephula leso sisekelo uxoxa ngaso kutheni. Okukhona lapho yikuthi iprovinsi yakoBulawayo yahlala phansi isizwile ukuthi uNombula Mnguni onguye kade ngunobhala weprovinsi yethu usehambe wayaxhasana lodokotela uMagubhe. Omunye wakhe nguTamani Moyo obengukhansela weluveve laye usuke wayaxhasana lobani lodokotela uMagubhe. Kube sekusitsho ukuthi sebephule isisekelo sethu, njalo iprovinsi yasivuma wasephuma lomgoqo wokuthi uNomvula Mnguni loTamani Moyo kabakhitshwe kuprovinsi ngoba kabasekho kuprovinsi yethu, sebehamba lobani lebandla likamama uMagubhe. So iprovinsi kayilamandla yokubakhipha, iprovinsi ilamandla yokwenza esithi ngesilungu i-recommendation. Leyo recommendation sebeyihambise ngapi? Ku-National Council. I-National Council yesizahlala phansi icubungule izizathu ezibuye leprovinsi ebezikhombisa ukuthi babaxoshelani, bese sikhangela ukuthi bephule yini isisekelo yini. Nxa bephulile labo bayahamba ngkhaya.
Ye, besibona phela kungani kuthiwa kulabantu abangu-17 asebexotshiwe. So-ke besifuna ukudingisisa sibule ukuthi laba abanye-ke omqondisi balandamoyo u-Alfred Zirute labanye kuthiwani ngabo ngokuthiwa labo baxotshiwe.
Hayi, ubufakazi engibutholile ngivuthole kutshalimani weprovinsi ubaba uBhanda othe yena kukhitshwe uTamani Moyo lo Nomvula Mnguni. Nxa ontanga labo benze lowo mgoqo kakukafiki kimi lowo mgoqo, yiwumgoqo esizawaziswa umphakathi ukuthi bangani kubontanga abaxotshiweyo. Kodwa labo kuthiwa yi-17 asibazi labo esibatiphile babili. Njalo kumele sazi ukuthi i-National Council izihlale yathi yona abantu bonke abonileyo asebexotshiwe ephathini nxa bengamalunga ephalamende kumbe awekhansili kumele ihofisi party ibhale ugwalo isazisa uspeaker owephalamenti nxa bengabameli bephalamenti ukuthi sebekhitshwa